Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngamawave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yethethe hayi kuyazikhanyela ukuthi hayi i-detention lezinye indawo.
Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka, uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokhu kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu wele Zambia. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlulisine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla, uZulu kamelanga ayekethise.
Asisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo leindustry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohle ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala lesibili lesithathu kanjalo lokho elisiza. Ngakho ke sisengahlangana lelinye wave leli olomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokho ikhona, asiye sabeni asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo amachurch, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela labo abahlatshwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye ama-church kaso zavulwe. Ngakho ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokho. Kanti ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo zakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa, ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho ke akumangalisa ukuthi bahlukane phakathi kulokho, kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele udaba lwejekiseni lolo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona inkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho ke asashoda kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya lasemadolobheni. Yebo kambe abantu behlatshwa ngobunenge okwamanje okwedlula lokho okwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishoda kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini yentathelizindaba e-Studio 7 uKuzanayi Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yakomsengi echiwe ngumkakhe umisisi Msengi, loyise lonina bebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli ye-MDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo umsenki okhumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawa e Studio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela inews njengoba ziyinews insuku zonke kuStudio 7. Ngaloko mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le, ikhanda lo lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela ye-human rights activist engu-journalist. Sikhala le muli sithi kabakhale ngethemba ngobumsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu asiqapheleni i-COVID-19, landelenini ama-conditions e-World Health Organization. liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu asiphonga ukukhalela ama politicians suku zonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abantu abanengi betshaye inala lonyaka, uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi. Ukansila walinda ukuwat 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango.
Abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili, okuthi uhulumende i-department yakhe social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni, ngesingiza abayibiza isithi iperieben. Abantu laba bala masimu, abantu laba abanye sebekhulile, abanye abayisigoga, and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo. Yananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabe ivela kundawo ezetourism, ukuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali, abantu baphuma imisebenzi abaningi enxa yecorona. So kunoko kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethela abazali babo ngapha edethi, hhayi akusela into enjengaleyo.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo azikho yini ngapho?
Kwezinye indawo emaphandleni i-World Food Program bayaphathisa, but inkinga esilayo edete isikhathi esiningi bayananzi indawo edete njengedolobha. So ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebecalisa ukunika abantu. I-social welfare layo ile sikhathi esokunikeza abadala ukudla labagogekileyo. Okwamanje baya bekhangelele ukuthi abantu bavune emasimini, but uyabona idete abala masimu.
Udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani?
Amanzi asithwalise nzima edete ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi edete ayisela manzi. Besides uhlupho lwamagesi, ukuhamba kwangona kwamagesi yona idete amanzi ayahlupha. Umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi, ukuhlupha kwendaba yamanzi edete ku-national budget, but i-implementation yangona esingakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini. Ikliniki, isikolo zona ziyana indawo ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi. Wesi sikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona, okuthi abantu bakhangelele ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi, kuyabe sokunzima.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 edete. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare, umnumzana Paul Mavima. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe eSADC oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba leHerald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo, balutshwana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. Uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Live ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lwe-Rolls Royce, yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo ukuthi uyithole ngaphi imali uShoni yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani philani siphile sonke isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni umzulu kaMazi uTakadube endaweni yaseGwanda. Ya ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda eyikhulumile izolo sengathi la mabandla ama-opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama-leaders akhona alawo maphathi bakhulumisane babumbe iparty eyodwa then bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this, uyabona. Kuzofana nomongameli ne-vice mongameli, uyabona. Ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimu. Sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya, mbono wami lapho ngiyabonga. Ngingathokoza kakhulu, ngingajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifunde bayizwe abadala bethu. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bami be-Studio 7. Isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Ye. Hayi, siyaphila, sengibuyile lami. Sengizaqalisa ukuxoxa kathesi. Lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Ye, ngumama lo.
Siyabonga kakhulu bantu be-Studio 7 and sibonga kakhulu abakhokeli bethu be-Studio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi we-Studio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas, abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections. Kodwa but into esibangisayo abakhwehlela abantu vele, it's become worse. Why? Abahlatshwisi ungani sebebathwele COVID-19 bakhwehlele kumanje. Then we expect to get the protection. Ah, sister, same as a gender. Who is from a mask at this nest and builders very settled or civil. Who to say Quetella retro? Got a poster to one of our statues. There will come in that Tatinetra, Kuna, good Konaunama inspections, Umbe, Konama quarantine centers, Baba Farma quarantine centers, Gutle, the things over. If a Lima Pandini is a blood of Corona, it was a little. Sabo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, basakazi abahle, basakazi abesakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo ekulilima West. Ngithi mina hayi, asiphepheni bakithi ekubhubhane olukhona. Hayi, asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuyeke ngithi dudu abakongwenya abalahlekelwe ngu-Jane Ngwenya. Awu-Jane Ngwenya wayeliqhawe impela. Sasimamela kuZambia, simamela sicatshile, ememeza sibili. Hayi, ngaphansi kwezipra, hayi, sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupha akho engasafezekanga. Kodwa hayi, sisekhona. Sisekhona nathi wasilwela abaseleyo, asimduduzeni, ahambe kahle ngomoya, ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe. Siyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Njani ku-Studio 7? Hayi, nami ngajabula mayi i-audio yami ngafundwe emoyeni namhlanje. Ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula, ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni, indaba ezimnandi, indaba ezijabulisayo. Kodwa nginenkinga, ngidinge mfake umbono lapha. Ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakhulumi amagama ane-tribalism la emsakazweni, kodwa abantu abazikhulumeli, abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo. njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu. Sithathelwe yonke into abantu bokuza. Yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuza endaweni zethu. Yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu. Ngaye nje example ngendawo yalapha engikhona mina eMatope Slows kune-National Park laphayana. Akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo. Bonke abantu balapha abantu bokuza. Nabantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni. Yabo abantu abafike ngokuzosebenza. Umbuzo wami uthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani na leyo msebenzi. So engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo yi-one. Ngenxa yokuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu, bazothathela abantu impilo zethu. Abantu bazwakaliswa nje izikhalazo zabo emsakazweni. Pho nani mase nibavimba, and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho. Pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi? Senimkhethela nithi khuluma lokhu, lokhu ungakukhulumi, khuluma lokhu. Mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emsakazweni omkhulu Studio 7. Maningachuzela abantu ngoba manifaka le namba lethi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini as long as engathuki. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bevanga amanzi. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kuminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho eTaliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. Ukungena kwamaTaliban embusweni kutshiye isizalwane ze-Afghanistan ezinengi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngocuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena e-Afghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. Siqoqele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyo isisusa esibangele ukuthi amabutho awemelika lawa kwamanye amazwe anjengabo Bhilithani lamanye azithole eseAfghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekule mbangela eyiwe isiqoqoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisi ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje. Sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi uze amabutho la awemelika lawa amanye amazwe azithole seAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibe kwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana. Singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile. Lo mlando ababe unikiwe bawufezile. Babe hambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBhilithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi ikuexporta iterrorism ngendlela abasebe kwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole eAfghanistan yayiphi.
Elakusasa le Afghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo amaTaliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe le Afghanistan obekhona lo wayefakwe ngabe Melika la kwamanye amazwe ephuma la ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo. Eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe manje nxa sebengene embusweni bawuthatha. Ngiyathemba bazahlala belala ulwazi lo lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa leAfghanistan alikufanana leAfghanistan lesiyibone anduba amabutho eAmerica laweBritain angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa leAfghanistan lanxa iAfghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulala abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengabo America la wo Britain lamanye amazwe bazaba lakho uzithiba ngoba bese saba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labemeli kuzasusa futhi olunye uthuthuvu. So nxa ngikhangela ikusasa eAfghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo. Ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela amaTaliban ayenza ngayo manje kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia uMnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, untungamile inkomo.